Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill.
Muda ni akoliti za popa uza ufa. Ati majomu kamila na ati mutu uza ufa. So uweza kati hili linga vinyiko. Oho, uweza kati hili linga vikona. Wana wame chereo na madoa ya lawe feketa. Nipi seko na vela ma la wanyo mule mwuka uti ifishi wili.
Ine ngiliti impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalele parliamente amane avela ku MDC la kuzana PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besethiswa icala lokufumbathiswa imali eyi $400,000. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ukuchithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMgabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi uMgabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. UMgabe ubikwa wachiya imali engange US $10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe ozakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ube lezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadada wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwa bakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe uMgabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla lezanu PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana loMgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
Azingi wanti na wami yaba ya, jaya nchola ka nti, izikate zimengi. Umuja kia kakori, tu za popa, uza ufa. Ate majomu mkabila ya nati, mutu uza ufa. So, uweza kati hili linga vinyeko. Oho, uweza kati hili linga vikona. Wana wame chereo na madoa ya la wame feketa. Nipi seko na vela ma, na wanyo mwule mkabu, uti ifishi wili. So, wama nisi wazi, si mwitu kama jani. but one was in Kaditi, low family told something in front of the Montu. Why not? I hope you are. So they fish you will. They are fishing will, which would be surviving spouse. They use a telematrimonial home, Lavantuan. So it's finished in the Amazon in Silas.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle
Amhlanga noqala aluhambe kude wili iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngikwane za thongamela ukwabini kwempahla yakhe sinxawungela wili kuba le meeting emqathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama creditors or abale interest kwi-state ukuthi kwa-appointiwe ku-executor ozoncedwa nomasi ukudinga impahla zingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lobhatala isikweleti so umhlanga noqala kuthiwa yi-edict nesinti sezindebeni wawusenzakala up to umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazikezihlangane kwabiye impahla yakhe kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besazaqeda ukungcwaba bahlangana konke njengemuli sikhetha umuntu ozasala ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede
abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwalo le-interest i-state bavunyele kuyebuye bezokhetha ikakhulu ukuthi kumane ozaba ngu-executor and izikhathi eziningi kokuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mba unkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethe befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor ngiwele power namandla oku-control i-state uyebhadala abantu ekhontrola imali le namanje amathuba angatholakala and as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufika lanamuhla i-state ekasolomon mjuru lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize ma-state abantu baningi vele ikakhulu abantu bamnyama ahluphe ukufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontsha impahla befishe impahla namagqwetha esikhathi abetshontsha impahla efihle namawili
njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani ngunkosikazi kaMgabe labantwana kuphela kumbe umdeni wonke labaphandle
anxongela uyili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kaMgabe ngozathola indlu yonke ehlala kiyo uthiwa ngesitya imatrimonial home 10 million yalash can get up to about 5 million years or more so the biggest beneficiary umuntu ozabhenefita kakhulu ngokuthi ungabile wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate abangaphandle laba abantwana lezinye isihlobo labafowabo labanabakwabo basozethole lutho ikanti netinxe ewili nxa ebhalile iwili kwakungenzeka ukuthi babe bafakile kuwili
ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe noMgabe kungela kulwisana
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSJ iyayiveza kubantu khona kuzabaliwa uhlupho olukhulu ngoba kunabantu abanye bazabe be-entitled isihlobo abanye basebenzela imali yani engakabi engingathatha unkosikazi wakhathesi nabanye abantwana bangaphandle izisebenzi la zazichashile direct lazo zile claim kwi-state
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqweta njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision le-United Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
Ngoba abantu vekele bona imali yokuthi bathenge ngabalayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eselokokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikule umuntu aphendule abe nenye inyamazana nje lenhlanganiso yethu abancedisa abantwana kodwa kubutshwala esilapho ngoba sizama ukuthi sibaphukuza esibesihlezele esibapha esikwinzezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathele okokuza bengaphendula sibe abantwana laba baqala ukuthi kuthathe izinto zabantu banzele betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudlala esingcono sikwenzile sibaphe kube kuthithi mbijani ukuze badle bengekhaya badle futhi bebulile esente akade esibabhizela khona sonke isikhathi
abantu lokhu benika yini imali lokudla esingathi ngama-donors
elami sibili inhlanganiso ilethe iphiwa imali injenjenje silungisela izikhuthizi zabo njengoba kuyazi ukuthi zikhuthuke kakhulu izikhuthizi izikole zikhuthukile sibili izikhuthizi ngempeni enkulu kakhulu kodwa ngiyitholile imali yabantwana lokudla ngilethe ngizichola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa kalithwala abaphendukayo ngoba iningi labo elinye abacelanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana kuzilaba abalibezele abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alitho akwazi ukuthi ongapha ngakithi kunzima kakhulu ungazine sifundile esikhathi yathatha isikhathi zobe ingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usasifisile noma ethengisa engathi ngekhaya konke kuyizitolo nje ukufakefakefake izinto kulababoleka isikhithi bawote bathengise iyathengisa baba kuphilwa ngokuthengisa khona kabakuthi izendlini ikhuphini oyintoisesitaradini iseta sesitaradini inkuphisa esitaradini nje konke kusesitaradini akulamuntu esezithasi kuphithizeka kuyiyabe babe kuthengiswa bakithwata abahleziwe abangabami siyayo nakeyo kuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
kunzima kakhulu okwamabhanga labathe bathunyela imali ngabantwana kunzima ukuthi bayithele imali yakhona kuyizimi sikaphe emabhanga ibe ngaba se-econnect laphane abantu bezedinga imali zakho ngagcina sengena sokuqalisiswa le misindo sike abantu befisa ukuthi bangizele baphiwe imali zakho avelazi uyayihlela imali uyaqalisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga sivele ebantwaneni hhayi emabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikhelisa abantwana abaningi sizathi sivula ngo-January babuye bezitezi hhayi boba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesebhize kwami imisithezi ikhuphuke ithiyona umntwana ngamumunye kumele akhiphe 285 ngepheli isikhuthizi sombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga uncedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zihle ngakhangeke bafikise emzalini abantwana ababili ngabathathu ekuceleni esithize phezulu nelesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenza
xwayisa kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana kabancedisi ukuthi babuye bezitolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane kwezinye inhlanganiso sincedise ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana kwezinye inhlanganiso ngoba kwesikhathi kuba ziningi zabo uyahlala ethi hami naselamati kanti-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngokuthi eyabe ngazi ukuthi aqonde ngayo
Alo ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yobulawayo Progressive Residents Association njalo egcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo iphephandaba leHerald lithi amalunga edale lePhalamende athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana Anele Ndebele loPrince Dubeko Sibanda lelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeParliamentary Portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcinisihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale lePhalamende ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabotshekesha enyathi esigabeni seMatepeleland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabo chekecha abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapolisa athi udaba lwabo chekecha laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Manje ke silalele ke abalaleli be Studio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu be Studio 7 kanye nabalaleli, ngoze ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi, abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Nanama abantu bevotela bethi ngummeli, bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umnyanga, into yokuqala umnyanga yini azoyenza evele ngumnyanga? Okokuqala uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu, asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi, lento lena siyenza i-mistake, senza i-mistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumba amanomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebuhlungu ngezwe lami, umsakazi omuhle, ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka kunamhlanje bezama ukutshontsha imali zeChina neAmerica. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo ezirong, ama calculations are wrong, isinto ukuthi imistake vele into abadla ngayo. Kanti yipi into eyake yalunga e right enhle eke yenziwa izani? Manje ngingakubeka nje ukucace from 1980 up to namhlanje kungu 2019 sibheke ku 2020, yini yipi into eyake yenziwa izani yaba right? Njengoba manje sihlupheka sigcwele emazweni wonke, silala singalele kuthiwe ngozenophobia eMzansi, kuthiwe yilokhu eSouth Africa, silala ngaphansi kwama-bridge, silala sigijima. Yini into eyake yenziwa izanu yaba yinto e-right? Bonani, salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseflabhusi kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamaphishana ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announce kwabo. Hayi ukuthi kwenzeka imistake, vele ngamasela bayibambile, bayigodlile, benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengobana nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya yi-corruption. Bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe ibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngale nto abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa, nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile, bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani msakazi? Mina ngulida Ncube wale eCholosho le, kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudle okudenikuthayo lisishere nathi ngapha eCholosho. Kunzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu, isimo sekhaya sinzima kakhulu, sizwisa usizi. Yazi uma uthe wafika khona, so yazi usuka kulolunye isizi. ngingasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa kodwa sokhalela nje isigaba sonke hayi kunzima 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 this year bekuthi kuzolinywa mina mbone ngoba konke nenkomo zeFristu Sizwe zonke nemfuyo nje ayingabali inkomo kuphela le mfuyo zonke kuFristu Sizwe simo sinzima i-crowd impela enzima kahle
sanibonani Studio 7 lenjani bosisi nabobhuti mina benginesicelo lapha bafowethu iradio yami ekuseni ayibambi angizwa izindaba bengicela ukuthi ngaliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni uhlelo lasekuseni liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi mane ngithi angizitholi so ngiyazi mina umlandeli omkhulu we-Studio 7 mani ngezwa so ihliziyo yami babuhlungu so ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senze lingenzeleni njalo olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu yabo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa yi-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalan lomnumzana Michael Gerrard bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithempela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uthele yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa amaDemocrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe le-Ukraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kulento efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela isayidi labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona leyo ukuthi i-Senate i-controlled ngama-Republican and therefore ma kusiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama-Democrat adonse amanye ama-Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokufika sokusiyafika kuleso state sizobona amanye ama-Republican bevumelana be lama-Democrat ukuthi u-President Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi ubukhona na obunye obungedlula lobo obungabangela ukubana ama Republicans aguqula ingqondo.
I think mfowethu ma kuthi lokho sokwenzakele bakubona kungasilocala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeachwe. Angisazi ukuthi ama-Republican osokusele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama-witness abawalethileyo, ama-diplomats, ama-career diplomats afike a-explaina kwacaca ukuthi ngempela u-Trump wawuphula umthetho ngokunganikezi i-Ukraine imali eyayivunyelwe yi-Congress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzeka i-favor yokuthi ba-investigate u-Biden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphatha amandla sebandla le-MDCT eMelika. Ube xoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia. ulithatha ulisa kuphi izangaleli ingoma imnandi ye ingoma ka DJ Skhatha isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-fast 7 ntambama. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo.